Ya, mwana zani, kuza bahwezi nje, sikubeka siya phambili sisiya ku-conference le ezayo. Bangasibona last year kwayenzani udubo umjuru kodwa kathi sokuphindani udubo emashini mangakho. So, umbona wami njengoba umongameli la sekhanye semdala, as long as lokhu ekuqhubeka ekhula, so sibawesi indaba ye-factionalism izaba bawesi. Akula faction ezalala. Kusukela khathesi le-faction ilaka Amazon layo izadinga amacebo lamaqhinga okuthi izivikele layo izibeke endaweni yokuthi la ingaba namandla. So mona khona kuzabawesi asikaqalisi
abangaba bekhangele isikhundla sikamongameli Mugabe laba abakhulunywa ngukasukuwere Nkomo ngobani ngokubona kwakho?
Bona ungabe ugocela no-vice president Emmerson Mnangagwa le hlangothi aliholayo ngoba ngasi angelisisa ukasukwere ukuhlangothi leli elisekela uGrace Mugabe elibizwa kuthiwa yi-Generation 4 Mnangagwa kuhlangothi laye. So monazani labo bakhuluma ngo-Emmerson Mnangagwa vice president nabasekeli bakhe.
Singabona yini Nkomo alubana bethe baxabana kwaphumela egcikeni ubaba Mnangagwa bemwisa phansi bemxotsha ngendlela abenze ngayo umjuru?
Kungenzakala sibi khona lokuthi bemxotshe kodwa amboni ukuthi bangakwenza within 2 years ukuthi bexotsha abasekeli ababili iminyaka emibili elandelana kuyokhayizani sebele abasaqoqekanga kuhle. Kungenzakala kodwa ngasigayela ngezombusazwe sibili kuyaba ngiyinto esibe ngabalimaza kakhulu.
Ngandlela bani?
Ngokuthi ukhanye bexotshe o-vice president aba yi-2 in 2 years kuyokhayizela ukuthi vele abaqoqekanga kule ngxabangxoza party yabo. Siyabogqade ukuthi bezame ukukhontena bezemanage Mnangagwa kodwa bengamxotshanga ngoba bengamxotsha njalo ehambe i-general abomjuru le-general abo-MDC.